Izakhamizi zithi ziyakhathazeka ngokutshontshwa kwezifuyo zazo njalo sezihlalele evalweni ngoba zithi lawo masela lodlame. Izifuyo ezitshontshwa kakhulu esabelweni sezansi emaNdebeleni zibalisa inkomo, imbuzi labo babhemi. UMnumzana Hlupe Siziba yisakhamuzi sakwaThibete eKalange eGwanda South uthi baneminyaka emini befuye imbuzi beliqembu lezinalisepo God Project kodwa bangabayanga ngenxa yamasela.
Ombuzi zona lezi esizifuyileyo, hhayi nathi siyaphonga ukuthi amhlophe nxa uthe wavuka wathola zikhona ezibayeni ngoba bavule ezibayeni kathesi kwabathinta egangeni. So kunzima vele, sihlezi vele izibaya zivulwa vele, uthola kwesinye isikhathi kusele 2, kwesinye isikhathi noma ule 7 uthola sekusele 13. So yibo ubunzima esihlangane labo kakhulu ukuthi yikho kusokusilethela futhi indlala esigabeni ngoba siyayenelisa ukuthi kumbe mhlawumbe ungathengisa imbuzi lawo yesitoko.
Ngaphandle kokutshontshwa kwembuzi abafuya inkomo labo bahlala bekhala. UMnumzana Tsepang Moyo oyisakhamuzi seNkwale eGwanda South uthi seziphelile izifuyo ngenxa yamasela.
Izifuyo zitshontshwa imihla ngemihla, zitshontshwa imihla ngemihla. Abomthetho bona kasibaboni phela bedlala indima yabo ngokupheleleyo ekulwisaneni lokutshontshwa kwezifuyo lokho, ngoba kade into yaqala kade kudala, njalo lokho iqhela yanda isiya phambili. Kodwa kasiboni phela kusiba lobubelo kwinto edanisayo kakhulu.
UMnumzana Nathaniel Moyo ngusobhuku wendibelaini esimayi eGwanda South uthi sebesesaba nokubikela amapholisa lapho betshontshelwe ngoba kungekho okwenziwayo kulawo masela.
Lobo usaripota enxa amaripoti angena kudaladala kula action eyenziwayo, umuntu wakhona liyamuripota babuye bamthathe khonapha kusasa ophendukile ngona eselileyo khona. Sebesesaba nokukhuluma ukuthi sitshontshele lapha ngoba ngazabe ukuthi umuntu wakhona uyayilela.
Amazwi akhathekelwe ngunkosikazi Vivian Ndlovu, isakhamuzi eKalange laye ochothozwa umsebenzi wamapholisa.
Amapholisa kabasiphathe kahle ngoba abomthetho ngamasela. Ngatshontshelwa namhlanje ngihambise ilizwi ngithi ngitshontshele lapha, babe bathi awucabangela abantu umsazi umuntu ucabangela yini. Indawo yakhona yokuthiwa kusebhanana lapha abatshontshe khona akuhlaulala. Bathi ngenyanga ephelileyo kwabahamba abantu besebenza imbuzi zabo, bafika batshaywa ngamatshe baphenduka bengawucabanga imbuzi zawo. Amapholisa kabasinedisiplini.
Kodwa isikhulumeli samapholisa ezansi emaNdebeleni uMnumzana Philisani Ndebele uthi sikhuluma nje kule qembu lamapholisa eliphuma ijumo ukuyadingela amasela ezifuyo endaweni eShanawugwe lapho abhahe khona. Uthi abanezikhalazo ngendlela abaphathwa ngayo ngamapholisa ngemva kokutshontshelwa izifuyo zabo kumele bahambe esikolo seShanawugwe bayebona umkhulu wamapholisa khonale uMnumzana Katsura. Ngimele umsakazo weStudio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngu-Albert Ncube.